Khuluma ekuvulweni kwedale lephalamende labantwana i-Children's Parliament ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa ele-International Day of the African Child, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe. Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje, ummeli wemakhokhoba edale lephalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers kaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi kutshintshwe i-digitalization ukuthi nginanzelela ukuthi amacomputers awanegeta ezikolweni and ama-teachers awaku-exposed. Lokhu kuvalela abanye abantwana ababefisa ngifisa ukuthi education angazi ukuthi engakwenza njani but ibe normali njengesubject imaths i-english ifundwe ikhompyutha nsuku zonke ngoba amanye amazwe phandle ya-digitalize lathi sinesifiso sokuthi sibe-updated sifana nelamanye amazwe.
Umeli wempophoma phelandaba Mabuthweni edale lephalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school koBulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Sibona amathatha nxa umntwana oyinkazana edlula bayambiza yena engakhangela eseleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abesehlukumezeka. Okwesibili futhi sihlangana lokuthi yibo abaletha ama-drugs esikolo. Empophoma high school sokudume ngama-drugs ahlukumeza abantwana and ama-drugs wona lawo angena ngejurawo esikolo.
Wengeze njalo uZipho wathi kule ndubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kweMoyo, umeli weBulawayo East edale lephalamende yabantwana, njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
Engiyinazeleyo baluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthi mkhali. Kanti le nto ifuna ukubana isebenze ndawonye ngemtshina lama-computers bayasho abelungu. Ezo zinto bezingakaphiwa abafundi ubana besebenzise njalo ke kubangela ukuthi i-passivity yabo iyehle.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president siwazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathe sinxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesisitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-intanethi pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila intanethi amakhompyutha lawo azasebenza ngako. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana uthi nizaliphathela izwitsi uthi nanzi izwitsi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edale lephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi ikakhulu kulezi nsuku okusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.